Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 3 lwezi-2020 ngu-Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Angiboni mina ukuthi kulolutho oluzachinja. Loku kwayehluleni u-Obama olegazi elakithi. Trump o-Biden bonke baqhuba i-American interest. And the policy yabo on foreign policy is still the same.
Izigidi lezigidi zabantu beMelika lamhlanje bezikundwende zokuvota kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele Congress. Inkampani ye-United Refineries Limited isime ukusebenza ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi olubhekane lobulawayo. Abantu ababili ababulewe yi-COVID-19 izolo bakhuphule inani lasebebulewe yilo mkhuhlane eZimbabwe laya kwabangamakhulu edlula amabili, 245. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izigidi lezigidi zabantu beMelika lamhlanje bezikundwende zokuvota kukhetho lokusekela umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans ukuba aqhubeke esembusweni, kumbe njalo ukuthi adedele kumnumzana Joe Biden ancintisana laye kulolu khetho lwalonyaka owebandla lama-Democrats. UBiden usungule ilanga lakhe lokuvota ngokuya enkonzweni yamakatolike esigabeni seDelaware. Abomkhankaso wakhe babika ukuba uzaphinda avakatshele emadolobheni amabili awesigabeni sePennsylvania andubana aphindele eDelaware, lapho azakhulumisana labasekeli bakhe ntambama. Umongameli Trump usungule ilanga lakhe lokuvota ngokukhuluma kuhlelo lukamabonakude oleFox and Friends esithi uzazitsho ukubana usenqobile nxa esenqobile. Uzaphinda ethekelele isigodlo sakhe lapho obekuqhutshelwa khona umkhankaso wokhetho esiphandle nje kwedolobho leWashington DC andubana aphindele njalo esigodlweni sakhe eseWhite House. Emkhankasweni ngaphambilini kokhetho bekuphoselana aqatha omunye lomunye esethesa omunye wakhe umlando wokungabi lesithunzi eseneleyo sokukhokhela leli lizwe. Abantu asebevotele ngaphambilini kosuku olwabekwayo lokuvota elikamhla ka-3 lwezi sebeyizigidi phose ezilikhulu 99 million emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwe-COVID-19 okulinani elikhulu uqhathaniswa labavotayo ngomnyaka ka-2016. Kulolu khetho kuvotelwa hatshi umongameli welizwe kuphela, kodwa amanye amalunga edale le-Senate lele-House of Representatives, iziphathamandla zamapholisa lezemadolobheni achiyeneyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Banengi abantu abavota kukhetho lolu okungqingilana khona umongameli Donald Trump lwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden. Sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 100 million asebevote kukhetho lolu besebenzisa iposo lendawo zokuvotela. Okwamanje luqhubekela phambili ukhetho lolu eMaryland. Umnumzana Eric Ludeke, umkhokheli weHouse of Delegates eMaryland, ubephandle kwenye indawo yokuvotela eMontgomery County, uthi abantu bavota okumangalisayo.
I'm here to help out. I'm actually not up for election myself this year, but I'm here to help out other candidates, including Joe Biden and Kamala Harris.
Kulabantu abaningi abavotayo, ngilapha ukuthi ngize ncedisa abanye bami abangena kukhetho lolu. Mina ngokwami angincintisi. Kuhle kakhulu ukubona abantu bevota kukhetho lolu ngoba luqakathekile okumangalisayo. Omele ibandla lama-Republicans eMaryland ubekhankasa endaweni le umnumzana Joseph Gillen uthi kuhle ukuthi abantu bayavota kodwa akumelanga balwe.
Very crucial because it's two different worldviews that people have projected by the parties. It's not just about two individuals. Yeah, they'll come and go, but it's about two different.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bavote njalo lokuthi basekele abakufunayo. Abantu bayajiyana imbono yabo. Kumele sivume nxa singanqotshwa. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba sililizwe elimelodwa.
Have these contests and that's a good thing. but at the same time, we shouldn't be so hung up on our views and what we think of the other side that we can't get along in the meantime.
Omunye wabavote kukhetho lolu unkosikazi Priscilla Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala eSeattle eWashington.
Mina yimi okuqakathekileyo ukuthi itikiti lika Biden lo mama ongumuntu omnyama oza kuba ngu-vice president. Ngimi lokhu kuqakatheke kakhulu ukwedlula zonke izinto. Kade sawavotela amakhiwa, savotela u-Obama, namhla sokuthi sivotele elinye itikiti elilo mama ozamelela abantu abamnyama. Lokhu mbona ngani kuza kupha abantwana abakhulayo abangamankazana isibindi sokuthi kungaze kube nzima kangakanani. Izinto zingaze zibe nzima, kodwa kukhona okunye okuba okwenzakalayo loba kunzima kunjalo.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe, umnumzana Mark Tuma, uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bavote kukhetho lweMelika.
Olufikile usuku, usuku olukhulu ekade sililindile olokukhetha ukuvota sikuleli lizwe elikhulu le-America. Bekukuhle bahlale zulu ukuthi sihlangane emalayinini sisiyavota. Sivota ngokuhlakanipha, sikhangele ukuthi okusincedayo okusixhasayo empilweni yikuphi, ngubane, yiliphi iqembu kula madoda. Lapha eTexas, ngapha eFort Worth, lapha engikhona, sisalwa ngoba kakufani labanye ama-metro ase-Houston, labo ase-Dallas, ose-San Antonio, labo Houston, labo Austin abangane sebelungisile yabo indlela yethu sisayihlahlela, kodwa siyayilungisa. Ngakho ke ngiyalikhuthaza madoda ukuthi please join us, bomama labo baba labantwana, ukuthi sihlangane kulento singayo.
Kulabanye abantu abathi kungaba lokudlakela sokwenziwe ukhetho lolu, okumele anqobe ukhetho lukamongameli kumele athole lokho kuthiwa ngama-electoral votes afika 270. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingokhipha Stube.
Lanxa iningi likhangelele uba ukhetho lweMelika alisoze luguqule lutho kwezomnotho weZimbabwe, bakhona abathi ibandla lamademokrats linganqoba kungaba lenguquko kundlela lelo lizwe eliphatha ngayo udaba lweZimbabwe, ngoba yilo elilesandla ekulotshweni komthetho wezijeziso zenotho ezafakelwa eleZimbabwe. UChris Gande usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kubandla lama-Democrats kule nkokheli efana loSusan Rice owazi ngeZimbabwe, kunye lomnumzana Cory Booker ongomunye wabalesandla ekubhalweni komthetho owandulela izijeziso zenotho owezidera. Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, uthi ibandla elibusayo lama-Republicans phansi kobukhokheli bukamongameli Donald Trump liqakathekisa impilo yezizalwane zeleMelika kulezwa kwamanye amazwe phansi komkhankaso othi America First.
Yebo, ngiyakwazi ukuthi ama-Democrats angathi alelihlo ngeZimbabwe ukwedlula lo umbuso okhona okaPresident Trump, ngoba lo kaTrump uhlupha ngakho khonokho okuyipolicy kwabo lokho kuthiwa America First, America First. Lokho abathanda ukukhangela ezinye izinto, ikakhulu amazwe amancinyane lanjengabo Zimbabwe, lapha bangela interest khona ukuthiwa national interest yabo. Ningazi ama-Democrats ayakhangela kakhulu ngezokuphathwa koluntu lokwezithithi nangama-human rights. Mhlawumbe bangakhangela ngoba ngabe faka kakhulu izijezo zona lezi zezidera lezi okukhulu ababe bekukhangele ngezijezo zenotho, basola kakhulu ukuphathwa lokuhlukuluzwa koluntu. Yikho ke ngibona ngathi bazaqhubeka beloke bechila istilopo khonapho ukuthi kukhanya kuziba ngcono i-human rights eZimbabwe, ngoba eZimbabwe kuba lohlupho lonolo lokuthi akubi lezinto ezicacileyo, kuba lezinto ezokuthi abantu kabavunyelwa lokhu, abantu kabavunyelwa lokuyana.
Ingcwethi ecubungulayo zomnotho uMnumzana Masimba kutshera uthi ibandla lamademokrats linganqoba kungaba ngcono kudaba lokuphathisa ezomnotho welizwe leZimbabwe.
Ukhetho lwaseAmerika ngibona njengane lungaba lokwenza le economy yaseZimbabwe nxa sikhangela ukuthi ngasendulo ama Republicans ngabantu abangafuna ukuthi ba enike amanye amazwe anjenge Africa izimali eziningi ngoba bayebesithi kumele basebenzele izimali eziningi sizibona nxa zibuya lapha zibuya ngenxa yama Democrats nxa akuphawa. So ngenzakala sibili ukuthi iconomy ya Zimbabwe ingancedakala nxa kuyikuthi ama Democrats awine. Kodwa nxa sikhangele eZimbabwe ngokwayo kulokunye okuningi okumele ikulungise ukuze layo ingene icompete kwi-economy leyo ngoba kumbe ku-aid leyo ngoba iZimbabwe khathesi khanya njengane silokunengi singakulungisi ikakhulu nxa sikhangele into ze-corruption lezinye indaba ezokuthi i-economy yethu ayihambi kahle ngenxa ye-misgovernance.
UMthombeni uthi nxa uMongameli Trump enganqoba njalo kuza kuba nzima ukuthi akhangele izwekazi le-Afrika kunye leZimbabwe.
Mbona ngathi ukuphatha wangabuyela lo uPresidenti okhona kathesi uTrump akusoze kube nenguquko enkulu njengoba ngengatsho ngaphambili ngalokuthi ipolicy yakhe yona leyo i-America First, America First leyo yiyo eyenza ukuthi angazabona lutho olunye. I-Africa akulanto ayibonayo.
UMongameli Trump uke wadanisa inkokheli yezwekazi le-Africa ngemva kokubiza izwekazi leli ngamagama angcolileyo. Ngimele iStudio 7 ngoChris Gande ngiseWashington DC.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lozulu jikelele weZimbabwe bonakathi akula nguquko abayikhangeleleyo kwezobudlelwane beMelika. Kungakhathalekile ukubana kunqoba bani kukhetho lokudinga umongameli lapho okungqikelana khona umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans loMnumzana Joe Biden webandla lama-Democrats. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isizalwane zeZimbabwe zithi ngoba nxa kukhangelwa obekusenzakala eminyakeni eposifike engamachumi amabili, inkokheli kade ithatha intambo zombuso kwele Melika ibilokhe igcizelela izijezo zenotho kungakhathalekile ukuba ngowebandla liphi. Kodwa okujabulisayo, lelo lizwe liqhubeke litholisa usizo kunhlangothi ezehlukeneyo ngaphansi kwesikhwama sePEPFAR. Omunye wabakade bahlala kwele Melika eyingcwethi njalo ecubungula ezombusazwe okhokhela inhlanganiso ye-Market and Liberal Solutions Komaliso, uMnumzana Rejoice Ngwenya, uchasisa kabanzi ngalokho.
Mina mbona ngathi kungenani le mpumelo kumbe izithelo zalolu khetho kumbe i-Republican enqobayo kumbe i-Democrat enqobayo, angiboni kule nguquko. Ubudlelwano obuphakathi be-America leZimbabwe buvele abubanga lutho kuhle. I-foreign policy e-America kayiguquki kayintshintshi ngoba sokungene kumbe i-Republican kumbe i-Democrat.
Kwasekelwa ngumqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukutholiswa ulwazi kundaba zesisekelo sombuso kukaZulu weZimbabwe ye-hashtag this constitution, unkosikazi Abigail Mupambi.
Angiboni mina ukuthi kulolutho oluzatshintsha. Lokhu kwayehlula yena u-Obama olegazi elakithi. Trump oBiden bonke baqhuba i-American interest and i-policy yabo on foreign policy is still the same. In America, uzananzelela ukuthi i-power is institutionalized, it's not personalized. So angiboni mina i-chance yokuthi thina eZimbabwe kulolutho olungatshintsha kusiya ngokuthi ngoba nowinileyo, angiboni lokho.
Isiphathamandla sebandla leZapu, uMnumzana Patrick Ndlovu, uthi osekukhona yikuba kube lokuzinikela ukulungisisa umonakalo kwezomnotho.
Ngoba lalawa ma-sanction akhona athi afuna ama-reform. Ama-reform ayenziwa yithi, ayenziwa yi-America. Njalo futhi ngalesi simo se-COVID esikhona lesi, sesithi indoda kumele idle lokho ekulimayo. Ngoba akusathengiselwana indaba ze-COVID, akusahanjwa-hanjwa. So umele sibuyele esimeni sokuthi kumele sizilimele, sizifuyele, sizimele sodwa ngazo zonke indlela. Singameleli ukuthi khona kuzawuya ozosinceda ivela kwenye indawo. Loko wabo uthethisana labo ZANU-PF labo idingo wabo akusiniki thina isinkwa etafuleni, akusiniki impuphu. Thina sikhangele kakhulu ukuthi abantwana bathole impuphu, bazayithola uma sizilimela thina. Sokungivuka uzenzele ngesimo se-COVID la ngesimo leso sobuya ngesesikiswa thina khathesi.
Ummeli weMelika eZimbabwe u-ambassador Brian Nichols yena uqinisayela ukuthi ilizwe lakhe lizoqhubeka litholisayela eZimbabwe usizo njengenhlala yenza kwezokunakekela inhlala kahle kaZulu.
The United States government, through the Agency for International Development, USAID, will begin two new food security programs, Tukunda and Amalima.
Uhulumende wakwele Melika useqale inhlelo ezimbili olwetakunda lolwe Amalima ngaphansi kwesikhwama se-International Development, USAID. Ngenjongo yokusiza uZulu ukuthi athole ukudla. Lezi nhlelo zeminyaka emihlanu zizosiza abantu abafika kuphose 490,000 esigabeni ezibalisa esemathebeleni nemasingo lemanikhaleni. Inhlelo zombili lezi zizosiza ekuthuthukiseni uZulu weZimbabwe ukuthi alwisane lendlala lobuyanga. Kusize njalo ukuthini abe ngozimeleyo, hathi kube lokho elindele ukutholiswa usizo.
Umgcini sihlalo wekomidi yezobudlelwano lamanye amazwe omhlaba edalela eParliamente ongwebandla leZANU PF umnumzana Kindness Baraza uyagcizelela la ukuthi kusobala ukuthi ukukhethwa kwamongameli omutsha kweMelika akuguquli lutho okuphathelane lezijeziso lobunye ubudlelwano bamazwe omabili. Umphathintambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi lanxa kusiba lokuhitshana lapha lalaphaya phakathi kweMelika leZimbabwe, amazwe omabili ayakhulumisana ngenjongo yokulungisisa ubudlelwano. Lanxa eleMelika lafakela ezinye iziphathamandla zeZANU PF ezikuhulumende labadlelana lazo izijeziso zonotho, lelo lizwe lilokhe likhokhela ekupheni leZimbabwe uncedo olukhulu kunhlangothi zonke zempilo ezigoqela kwezempila kahle, ukudla, ezemfundo lokunye. Kusukela ngomnyaka 1980 eleMelika selitholise eleZimbabwe usizo olubiza imali eyedlula amabhiliyoni amathathu yakweleMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleMelika ezilelungelo lokuvota kukhetho lwalonyaka ziqhubekela phambili zikhuthazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi bana bavote. Omunye wabo unkosazana Buhle Dube, yena oseleminyaka edlula amashumi amabili, 20 years ehlala eMelika. UMadube uxoxa loMaigobe weStudio 7.
Okay, ama-election asefikile e-America. Una sengilesikhathi esithi ngise-America nje sami siyevota bakithi.
Ngifisa ukuzwa kuwe njengesizalwane seZimbabwe esesihlala la kweleMelika. Akulandaba ukuthi ngibani ongalapho unqoba kukhetho, whether nguBiden or nguTrump. Nxa sesikhangela ama-policies akhona amayelana ngokuthuthukiswa kwabesifazana, abantu abamnyama, abensundu, abantu abasakhulayo, njalo indlela abantu abadabuka kwamanye amazwe, ama-immigrants baphathwa ngayo. Wena ngawaphi ama-policies awufuna ukuthi ozangena ozaba ngumongameli ama-implement?
Ozangena mina ngicabanga amapolisa. Amapolisa, ipolisa le-America lilamandla amanye ayethusayo akungaze kubonwe ngumuntu. Nxa ungakaze uhlale e-America usoze ukuzwisisa. Amapolisa angapha ale power leyane yokuthi abayithola from during isikhathi sama-slaves, and bakhanya they still have the same amount of power lalamhla. Angithi ukuthi namapolisa wonke kayenza America, angithi ukuthi bonke balobandlulula, bonke bafuna ukubulala abantu abangama, hayi kulabanye amapolisa right, and kulamanye amapolisa alandela umthetho, but laba abacabanga ukuthi bazayenza yonke into abayifunayo kungela muntu obabuzayo ibe sifuna ukuthi ngabe isystem ingatshintsha ibone ukupanisha laba abantu amapolisa angalokhuzanga angaqondanga
bese sikhangela ke indaba le representations kuqhakathekile ukungakanani kuwe njengesizalwane seZimbabwe sesihlala lapha kwele Melika lawo ungumuntu omnyama lawo you have the immigrant background qhakathekile ukungakanani ukubona ukuthi uhulumende ozayo kube le fair representation kuba labantu abasakhulayo abantu abamnyama abantu abesifazana uZulu jikelele abe represented
hayi khona kokuqhakatheka kakhulu ukuvula iminyango for abanye abantu amanye ama immigrants amanye ama minorities now they know and abantwana abahlala khona apha abantwana bangabantu abamnyama kumbe abangama minority sebekwazi ukuthi kuyayenzakala iAmerica is ready for umuntu umfazi ongumuntu omnyama ukuthi abe ngupresident so it's not no longer a far-fetched idea and seeing as especially Texas and California lezi ndawo ezinjalo ipopulation yama Latinas iyakhula eTexas it's going to see day eyamakhiwa pretty soon so yiba bazagcina be majority so it's important that uthini kube lo muntu obazwisisayo olay immigrant and lay as a minority okwanisa ukurelate to how they feel and what they want as abantu
ukukhetho lolu kulabantu abaningi abasakhulayo abaqala ukuvota phosela amazwi akho okugcina kimi
hambani levota please hambani levota lingayekeli ukuvota izinto zasofa zatshintsha hambani levota you are the future you should care the most because ilizwe leli America ilizwe lelo lingayekeli ukuvota akulalithola uzatshintsha
lo bekungunkosazana Buhle Dube isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Melika. UMike Hobe uphinde waxoxa losomabhizimisi unkosikazi Zwelibanzi Moyo Williams, umnikazi wendawo yokudlela ethiwa Zwelis Kitchen eNorth Carolina.
So sisesihlangene lo Biden sasiphonga ukuyenza izinto ezi-community based. Mina ngokwamanje sompolitician senza a lot of ama-community events for lapho esihlala khona. The most recent one was a place okuthiwa yi-Macdougal Terrace ukuthi they found out ukuthi kwakulabantwana maybe about abantwana abangu-2 abafayo from carbon monoxide. So ama apartment complex wonke ay contaminated by evacuator abantu abahlala kuma apartments complex la all to emawedeleni. So abantu laba babengela ukudla, babengela and futhi is public housing, you know, so you already know ukuthi abantu abangakwanisi ukuafford izinto eziningi. So science initiative emsebenzini lapho ukuthi si-organize abantu ukuthi benze ama-donation and then thina sasipheka silama-volunteers. Sasaba lama-volunteer maybe for about 300 volunteers ababesincedisa and then eventually we had other restaurants abangenayo labo sebesincedisa lama-wetela ukuthi si-provide basic necessities for abantu laba ababefuna uncedo. After that, sayenza i-COVID relief. Esawugayo ukuyenza ukuthi, you know, as long as sivula every day, iminyango every day, and then siphonga unceda abantu abafuna uncedo. Nxa kuthiwa kulabantu abafuna ama-homeless people, sisithi okay, wothi sipheke ukudla mijana sibahambisele. Or abantu abadala, ama-senior citizens, ukuthi okay, wothi sipheke mijana sibahambisele. So sagcina sesiseve about maybe 47,000 meals. I think that ukuthi yikho okwayenza ukuthi i-campaign ka-Biden, you know, ibe interested or something. That's what from this day la mangwazi
ngomunye wa odabuka kwele Zimbabwe umuntu wesifazane umuntu omnyama osephila lapha kwele Melika siyabona ukuthi nansi isikhathi sekhetho sesifikile njengesizalwane seZimbabwe sesihlala lapha kwele Melika kuqhakathekile ukungakanani kuwe ukuvota
ukuvota kuqhakathekile. You know, because sometimes you think, okay, yiming it, do I one vote? You know, what difference does that make? But wonke umuntu probably abantu abaningi, that's what they think. Kuqakathekile because kumele sitshintshe ama-policies, ama-laws la akhona phakathesi.
Kulabantu abasakhulayo abaqala ukuvota kukhetho lolu. Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kuwo.
Kumele wenze research. Akulandaba ukuthi uvotele ubani, it's between you and yourself ukuthi uvotele ubani, but at least hamba uyovota because ivote yakho. Kulabantu abangu-million thinking the same way. Ukuthi akusoze ku-affect lutho, but imagine a million of you. Kuya-affecta everything. Kumele ube well informed on ama-policies both sides before ungakavoti, but the most important thing is kumele uvote.
Unkosikazi Zwelibanzi Moyo Williams ngusomabhizinisi ongumnikazi weZwelis Kitchen ubexoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni eseNorth Carolina. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kukhetho lweMelika. Inkampani ye-United Refineries Limited isime ukusebenza ngenxa yodubo lokusilela kwamanzi olubhekane loBulawayo osekuphazamisa ukusebenza kwamanye amankampani ambalwa okulakho njalo ukuphazamisa intuthuko yomnotho waleli dolobho elivele selile minyaka libhekane lodubo lokuvalwa kwamankampani amaningi bebalekela udubo lwamanzi. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe embikweni owethulwe ngabenkampani le wokwazisa uZulu labanye osomabhizimusi ukuba isime ukusebenzisa imitshina egaya amafutha lokupheka isepa ngoba ibhekane lodubo lokuswela amanzi osolwenze bengesenelisi ukuqhubeka besebenza. Umqondisi we-United Refineries umnumzana Busisa Moyo uchasisa kabanzi ngalokho.
Kade sikukhankasela abathengaasisenelisi ukuthi isigayo sethu samafutha sisebenze okwanamuhla ngoba kasilama dinga ukuthi uncedo ukuthi sithole ukhansili umansipala nguye osebenzayo kuzama ukuthi ukuthi thina sithole amanzi kodwa okwakathesi sasila manzi amafutha amafektri la ngaka singamanzi amaningi sasebenza xa kungela manzi dasikwanisa ukuyukuthisipepa kumbe ukuthola amafutha.
Unkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumi se-council yakoBulawayo uthi kulusizi ukuba kulamankampani athile asesehluleka ukusebenza ngenxa yokusilela kwamanzi.
Kubuhlungu kakhulu ku-council ukuthi i-company ize yafika inda isikhathi sokuthi ivale because amanzi ebengaphumi. Esikunanzeleleyo kathesi i-pressure because of ama-challenges lawo engikhulume ngayo, amanzi malutshwana. So i-company, because I believe it's a water-based manufacturing entity, which is a man, maybe a man name, but a man name, which is a factory, which is a problem in a pressure. And the pressure lay normally as council, as a shade, the industry, as a shade, the CPT, as a shade, e-commerce, the city corner, the commercial life of the city should be. So a CPT, the industry is exempt. So it's not an issue of shedding. It's an issue with a man's velega, as a fig, the pressure is a rich one. Lokuthi siyazama ukuthi siphathisane ukuthi maybe sithole sithwale amanzi ethu ngebhawuza, but lokhu ngiyathemba kunzima ngoba amabhawuza ethu kaTesla futhi yagijima ezindlini yo futhi azama ukuthi encedise. Esikukhangeleleyo ukuthi sinanzelela ukuthi abaphethe umsebenzi wokuprovide amanzi to council or to the city esingathi yizinwa basithembisa ukuthi njengoba ama-boreholes e-Epping Forest amanye angkhona esezangena on stream, mhlawumbe udubo lolu lwamanzi sizathi sike sikhokha umoya mbijana. So sesimelele ukuthi ama-boreholes lawa eqale ukuba connected.
Uqhubekele phambili echaza ukuba amadamu edolobho asekumakhulu amabili lanye ekhulwini osekubangele ukuba impompi zingenelisi ukudonsa amanzi afike endaweni eziqansileyo.
Amadamu aletha amanzi koBulawayo aku-21.47%. Uma sikhangela siyabona ukuthi insiza iku-23.6, iNyankuni 38.9, lowa Ncema iku-5.9%. Umzingwane 3.0, aphancema 2%, umchabezi ku-24.7. kusipa i-total ye 21.47.
Abenkampani United Refineries abalungisa amafutha okuphekisa isepa lokunye bathi bazaphindela emsebenzini nxa udubo lwamanzi lungaba nganeno, bethi bakhangelele izinwa lohulumende ukuba bangenele babancedise. Ngimele iStudio 7 ngikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Praxedes Jeremiah.